abakuhlangothi lwabatsha olwe youth league kubandla leli bathi umnangagwa akumelanga akhulumisane loChamisa ngoba wanqoba kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018 njalo ulenkundla yezombusazwe eye political actors dialogue lapho axoxisana khona lenkokheli yamabandla achiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe osaphethe isikhundla somkhokheli wohlangothi lolu uTendai Chirawu uthi uChamisa kumele angene kunhlanganiso yePoland nxa efuna ukukhulumisana lomnangagwa hathi ezimele yedwa.
Anyone who is calling for dialogue between the major political parties, the platform has been done and what is important.
Inkundla yokuxoxisana isikhona. Njalo okumqoka ikuba singakhohlwa ukuthi ukhetho luka 2018 lwenziwa lwaba lwanqobayo. Ngomusa wakhe wanqobayo lo wasungula linkundla ukuthi wonke ofuna ukusiza ngemibono akhululeke ukungena kuleli qembu. Yiyo kuphela indlela engasetshenziswa okwamanje lapho abafuna ukusiza kundaba zentuthuko yelizwe bangayisebenzisa.
Those who participate in elections are to get it into.
Kodwa uthene ngamuthi kuqakathekile ukuba umnangagwa akhulumisane loChamisa ngokwenzakala elizweni.
Kana vanondituka ndikutoziya mwe akabvira kundituka handipere.
Angilani labangithethisayo ngoba vele ngihlezi ngithethiswa. Angisazi ngikunake lokho kodwa engitshela khona yikho okwenza ilizwe liye phambili. Nxa umnangagwa benelisa ukuhlala phansi bakhulumisana labo Ian Smith owabulala inkulungwane zabantwana endaweni zabonyatsonya Chimoyo, Thembwe, Gondola, Mukushi, Luanga nakubo Shibondo, kuyini ongamehlula ukuthi ahlale phansi lomfowabo?
Sit down with a fellow brother.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuyamangalisa okwenziwa ngabasakhulayo bebandla lezanu PF abakhanya belemibono echiyeneyo ngodaba lolu. Umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi abalandeli bebandla lezanu PF bajayele ukwenza lokhu nxa belwisana.
IZANU PF yiparty ecomplicated kakhulu. Okunzima ukuthi mina nginje soma ngingade lokhu ngikhuluma lutho angisho vele ngisazakala ukuthi mina ngingakhuluma ilizwi lami ngitshintshe. Kunzima ukuthi ngitshintshe namuhla. Kumele kube lezinye indlela ezinye ezibuyayo lazo. So angeke sikhona ukusikele ukukhangelela lapho ukuthi ungathola ukuthi mhlawumbe i-strategy zabo asebesenzile njengoba bayenza i-Pollard yabo ayizange iyesebenzi. Ungathola ukuthi leso kungesinye i-strategy esokuthi kunjani uChamisa ebe ngaphansi kwani kwe-pressure yokuthi njani ekhulumisana nomnakakwa.
Ibandla le-MDC lithi uChamisa angeke angene kunhlanganiso ye-Pollard ngoba wanqoba umnangagwa kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018. Uthene ngamuthi labanye bakhe sebezenza umkhankaso obizwa ngokuthi Zimbabwe First Movement okuzama ukuthi umnangagwa akhulumisane loChamisa kulungiswe umnotho obhidlikayo lokunye kwele Zimbabwe. Uthene ngamu uPupuraito Garepi loLouis Matutu basanda kumiswa ukuba bekhokhele uhlangothi lwabatsha kulandela ukwethula kwabo umbiko ukuthi kulabo somabhizimusi eZimbabwe ababhidliza umnotho ngokwenza ubukhohlakali. Osomabhizimusi laba ukhanya engani badlelana lenkokheli yebandla elibusayo. Bathi abenza lokhu ngumnumzana Tafazi Wamsarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association, umqondisi weGreen Fuel Private Limited, umnumzana Billy Rottenberg lomnumzana Kudata Kwirei umqondisi wenkampani yeSakunda Holdings. Abathathu laba bayakuphikisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.